sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Lingalitshona njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 23 Nkwekwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kulabahlanu abatholakale belegcikwane lecoronavirus esekubangele ukuthi inani labo liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha i-56. Intatheli izindaba ezimbili ezibotshwe zikhuluma lamantombazana ayithunjiwe besemthethwandaba namhlanje lapho ezithiwe zizamele ziphenduke ngolwesibili.
So bona sebekubona la ukuthi hayi abantu abangabelokhu bekukhuluma lentatheli izindaba. Indaba leya lesikhula and i-re-engagement yabo isifana. So sebeyalisa manje intatheli izindaba ukukhuluma namhlanje.
Sokuqhamuka isihudo kobulawayo sicatshangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi okunatha abikwa ehlangene lengcekeza.
Kukhanya impompi zamanzi zidabukile zahlangana lempompi zesuwe ezidabukileyo. So ke sokulohlupho olunjalo khona mpha edolobheni lakobulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala.
Kwezemaphandleni bangcwatshiwe ababulawa yitshefu eGwanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abahlanu abatholakale belegcikwane lecoronavirus osekubangele ukuthi inani lalabo abalegcikwane leli elizweni liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha 56. Abahlanu laba ngabakade bevalelwe enkambeni yeGweru. Bavele emazweni athi Botswana oyedwa, abathathu eMalawi loyedwa eHarare. Unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi kulabathathu ababaleke enkambeni yeMarymount kade bevalelwe ukuthi bakhangelwe ukuthi bengaba belegcikwane lecoronavirus. Amapholisa athi esiyabadinga kuaddress abayiphiweyo bathola ukuthi abahlali khona. Kunjalo nje intatheli izindaba ezimbili ezibotshwe izolo zikhuluma lamantombazana amathathu ayethunjiwe uFrank Chikore osebenza ezimele loSamuel Dagawira wenhlanganiso ye-263 chat bebesemthethwandaba namhlanje lapho abathiwe babuyele esitokisini baphenduke enkantolo ngolwesibili. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela intatheli izindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe uLeo Munende obesemthethwandaba.
Lokhu kuhle kutshengisele phela ukuthi uhulumende yena kalandaba lenhlala kahle yethu njalo lokuthi enze i-environment esebenza kiyo ibe favorable njengamanye amazwe. Sesike fanele sakhuluma lo wezetharathi amapholisa uCharles Charam yena wasitshela wahle wathi hayi no sesiya phambili amaphosta asozali chaye asozali ethu sele asozali bonke savumelana njengabantu abadala sazwisisana uka kodwa wakulethe kusenzakala uponyathi lokhu okhona le wasitshela khonokho amapholisa engalitshayi abengalibophi nezinto ezinjalo bazibona kusenzakala more often uthi abona abafundi vele ukuthi indaba nxa i-against the city regime i-regime ekhona kumbe i-president emasobulanga kwe-government abafundi abantu ababotshiwe bebesiya yenza ama-interview lojoana mamonde ongu-MP okuthiwa wayi-abjectwet i-state bona basebebavela.
Manje ngokubona kwenu kungakwenzakalani? Kukhona yini abafuna ukukufihla?
Abafuni ukuthi sikhulume labo laba aba-abjectwayo. Asebekubonile okhulunywa nguChinga Dube bengikhuluma noChinga Dube ngeFaradela. UChinga Dube uthi indaba le isiphambanise i-image eZimbabwe International. So bona sebekubona labo ukuthi hayi no abantu abangabelokhu bekukhuluma lentatheli izindaba. Indaba le yalokhu ikhula and i-re-engagement yabo isisibani so sebeyalisa manje intathele izindaba ukukhuluma nabantu abantu abafuna ukukhuluma bafuna ukuzitshela ukuthi kwenza ngalani bafuna ukuzitshela ukuthi izindaba zibonayo betshela uzulu wonke because this is something okwenzakalayo okukhonsena iZimbabwe yonke nxa u-MT e-abdasta echayo kuthiwa wayenzwa i-sexual harassment what more ordinary citizen of Zimbabwe
sizwa kuthiwa ubusemthethwandaba lamhlanje kuhambe njani
emthethwandaba kuthiwa barimandwe esitolisini kuthiwa bazaphuma bazakhuliswa kumbe indaba yabizaizwa ne-tuesday next week so hayi belokhu yonala phakathi kuzeiviki elilandelayo ngolwesibili
hhayi kukhona yini ongafuna ukukungezelela
mna engingafuna ukungezelela ukuthi sokuyisikhathi sokuthi imtathela izindaba singaxoxi singaxoxi kusani lamapolisa endabeni lezi zokuthi nxa sibotshiwe sezama ukuthi indaba siyiqede ngokukhulumelana so kufuze sihambe lakho edali iphoyisa nxa lingakutshaya kulokuthi mina ngikhulume samapolisa sizwana sokufuze intathele izindaba zikhangisa indaba lezi edali umuntu oyabe ukophile oyabe kutshayile kumbe iphoyisa nelikhulu uGordon Mathanga simkhangisa edali labo bebhadale kumbe behlawule kumbe asazi ukuthi kuyayenziwana kodwa indaba seziye edali ukukhulumelana akusebenzi
Lo nguLeo Munende isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eYoung Journalists Association of Zimbabwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kamuke isifudo edolobheni lakobulawayo sichathangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi angahlanzekanga. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi evulwa ngelanga elilodwa ngeviki ngoba esesilela emadamu. Kubikwa bebebaningi asebephethwe isihudo lesi. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Yebo sesike sakuzwa sibili ukuthi bakhona asebeguliswe ngumkhuhlane wokuthi amanzi abanathayo abe ngantho ahlangene lesuwa. Ngengavakatshela siyahlolisisa kuwards 13 emabuthweni lapha. Lephelandaba ngathola kumbiko ukuthi ukhona omunye ubaba ogulileyo sibili kakhulu ngenxa yokuthi lapha abakha khona amanzi kukhanya ngantho kuyabe kuhlangene lisuwa so lakhathi esisikhuluma nje kezwa kudla njalo olunye udube esithe saluthola ukuthi kukhanya impompi zamanzi zidabukile zahlangana lempompi zesuwa ezidabukileyo so ke sokulo hlupho olunjalo khona bedolobheni lakobulawayo ngenxa yokuthi impompi lezi ezinye zakhona zezindala ngezemalokitshini kakhulu akhiwa kudala before independence so sokusiba ke lo hlupho olunjalo ukuthi sokungaqhamuka umkhuhlane omkhulu kakhulu nxa kungananzelwa ngenxa yokuthi ungabona impompi yamanzi okhanya ukuthi ibe lamanzi aklini isimpompoza ihlangane lempompi yamasuwa kusuka ukuthi endlini kufika amanzi angcolileyo ahlangene lengcekeza zabantu
njengoba amanzi sokuthiwa azavulwa kanye ngeviki bathini abantu ngakhona lokhu njalo ungasitshela ngamafitshane ukuthi baphila njani abantu ngesikhathi esini
idolobho lakobulawayo selile water shedding schedule esho ukuthi sesizathola amanzi ngemva kwe-144 hours ngezinye indlela amanzi sizawathola for 24 hours ngeviki ngendlela abakuhlele ngayo bathi amanzi azabakhona okwamalanga amabili for 12 hours ngezinye indlela nxa kuyukuthi ngomvulo abantu bathola amanzi baya bezawathola for 12 hours nxa bezaphinda bawathole futhi ngensonto bazawathola for another 12 hours kwezokusenza i-24 hours ngeilanga elilodwa kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo eziningi amanzi ona lawo kafiki ngesikhathi kumbe vele angafiki ungathatha izinjalo indawo ezinjengabomganwini indawo ezinjengabophumula old ophumula south eziqansileyo even omagwegwe ngaze kube lilanga lokuthi amanzi kumele afike kawafiki ngenxa yokuthi inani lamahola laba abaqambileyo vele abantu baye besathelela laba abantu abangantu abasendaweni ephezulu abawathola amanzi so literally abantu laba kabasatholi manzi with effect from yona leyi water shedding ye-144 hours kusithi council laye siyasimcebise ngakho khona ukuthi indawo ezithile kazifikanga amanzi yebo kungabe kuthiwa kulo hlelo lwebhawuza but ibhawuza kayifiki kwezinye indawo vele lanxa ifika ithe yafika kulezi ndawo ezithize iyabuya ngemva kwesikhathi kwezinye indawo iqinisa ibuye ebusuku abantu sebesesaba sebengasakwazi ukuthi benzeni
siyezwa kuthiwa khona abantu kumele bahlale behlanzekile ngenxa yegcikwane lele le coronavirus. Manje pho amanzi njengoba engatholakali lula, baphila njani abantu?
Ngomthetho obekwe nguhulumende njalo obekwe iWorld Health Organization, kumele ukuthi umuntu engaphuma mbaye phandle lapha ekhona ephenduka afika geza izandla. Lanxa nje umuntu ebhotabhota khona kana ukugeza izandla for 20 seconds yikho kuqakathekiswayo. Kodwa kathesi ungananzelela ngodube esilalo koBulawayo, amanzi ethu abuya okwamahola angamashumi amabili lane. Kuba nzima ukuthi ngeviki amanzi lawo yabo wagcinile ube lokhu wasebenzisa ngokugeza izandla. So ugcina kusenzakala ukuthi vele lezo zinqumo mbe lezo zixwayiso zigcina zisephulwa nguzulu ngenxa yokuthi amanzi ayalondolozwa, amanzi alilihlo lentwala. Siyakuqhomosela futhi ukuthi isimo samanzi koBulawayo sibi kakhulu ngenxa yokuthi amadama amathathu asethe ayekela ukuthi apompe amanzi ewasa koBulawayo. Sesele amanye amadama kuphela amathathu abalisa insiza mefe iNyankuni leMthabezi. Wona lawo ngamadama sesiwathembile ukuthi amanzi lawa ngalokho eqhubeke evalwa ngendlela avalwa ngayo ubhano lweCOVID-19 lungaqhamuka koBulawayo kuzaba lembubhiso enkulu kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale koBulawayo. Umasuku owemathetheni eGwanda uthi kuzamele kuvele obala ukubulele amalunga amathathu omdeni munye emachia abhubhe elandelana uviki ephelileyo ngemva kokukhala ngesisu. Umasuku uthi lumonakalo suthiye inengi lezakhamizi zithithibele, abathathu laba kucatshangelwa ukuthi bengabe bafakelwa ijefu. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Laloba uhulumende evimbela ukuhlangana kwabantu abaningi kulezi nsuku ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, akekho bengavimba ezakhamizi ematsheteni ezize ngobuningi ukuzokhala ndawone lemuli yakwesibanda elahlekelwe ngabazukulu ababili kanye lokhulu wabo kuviki edlulileyo. Abazukulu bakamnumzana Jotam Viki Zonke Sibanda ababili abaleminyaka yokuzalwe ngaphansi kwesishiyagalombili babhubhe belandelana ngolwesine langolwesihlanu kuviki ephelileyo ngemva kokuthwalelwa esibhedlela bekhala ngezisu. USibanda layo obeke walaliswa esibhedlela yena kubikwa eqaleke wabhubha lapho izidumbu zabazukulu bakhe zifika ekhaya ngolwesihlanu ntambama. Ekhulume semathiya izolo lapho kubekwa uSibanda, induna ematshetsheni uMnumzana Mbiko Masuku uthi bamadolo nzima ngalo monakalo.
Besilapha kuphela leliyana iviki kulondolozwa abantu. Siyathandazeka ke ukuthi uNkulunkulu abaqinisa bemuntu aziqinise izihlobo zikwamukele lokho okwenzakeleyo. Sithandaza njalo futhi ukuthi nxa kungumunye uNkulunkulu okukhethileyo lokho oqondile kunjalo. Kodwa nxa kule sandla somuntu phakathi, sithandaza kuye futhi uNkulunkulu ngoba yena akacatshelwa lutho ukuthi kakhanyise kubonakala ukuthi kwenzakaleni. Ayilula le ndaba.
UMasuku ukhuthaze izakhamizi ezilodletshana ngalokho okwenzakaleyo ukuthi bakuveze obala uze izakhamizi zihlaliseke.
Namuhla kungabe kungani ukuthi uyakwazakala ukuthi kwenzakaleni, kodwa engikwaziyo mina ukuthi kukhona osokuthethwe kwathunyezelwa eHarare ukuthi kuyecutshungulwa ukuthi kwenzakaleni. Kungenzakala ke ukuthi ngeviki leli elizayo results abese, kodwa bonke abantu abalapha bayesaba kathesi. Akula muntu ongachiya ukudla ekhitshini avuke kudla kusasa. Akusiyo mpilo le. So siyabe sisenzela khona lokho ukuthi kungazakala abantu bakhululeke baqhubekele phambili bephila impilo yabo.
UMnumzana John Magutsha okhulume emele imuli yakwesibanda uthi badabukile enhlizweni zabo ngalomonakalo obehleleyo.
Kuzisa ubuhlungu kakhulu nakathesi, kuzisa ubuhlungu okokuthi noma ngaye kumbe kwabekezela kumbe kwathatha isikhathi kuyikuthi kuhambe u-1 kumbe belandelana kwakungaba ngenye indlela. Hayi ukuthi ngelanga ngcwaba abantu abangithumbi, ngisithi ngisakhangela abantu abangithumbi ngingcwabe futhi lo muntu. hayi kungiphathe kubi kakhulu. Kodwa konke lokhu ke ayisikho ukuthi ngingabethela isikhumba sakhona emuntwini, kodwa ngibethela kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakwazi.
Umnumzana Asset Phiri uthi uphelelwe ngalokho okwehlele umakhelwane wakhe.
Yazi ngibuhlungu vela ngilala amandla okuthi ngiswele ukuthi ngingathini ngaba konke linkemenkeme iqalisa lapha ekhaya. Yazi umakhelwane wami begijima.
Umnumzana Mgoli Dube obengumngane omkhulu kaSpanda uthi isigaba seMatsheteni silahlekelwe kakhulu.
Angikholi ukuthi ukhona ozavala lesi sikhala sikaviki kuyona lindawo yakithi eMatsheteni. Phezu kwendlala engaka lomumo omubi kangaka, uviki nguyobe lamulela abantu. Woza viki ngilethole lami lapho uze ngithathela ngizuza ukudla. Uyagijima uviki uyalithatha lelo thole masinyazana imali yakhe umuntu uyabuyela. Angazi namhlanje ukuthi siza yakho.
USpanda uthiwe umkakhe labantwana abathathu, ababili balaba abantwana ukhohliswa loColin ngamaphahla ayiwo abhujelwe ngabantu babo, kodwa kabenelisanga ukuzobabeka ngenxa yokuvalwa kwemingcele kubangelwa ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Amaphahla la kane lodade wabo uRumbidzayi athumele umbiko entuduzo kunina.
Mama, qina qhawekazi mthe. Akula omunye sesibhekile, nguwe kuphela. Uyakwazi uThixo akwenzele lokhu. Asiwuthwaleni lumthwalo sonke.
Imule kwesiphanda kanye lezakhamizi eMatsheteni zikhala zile themba lokuthi kuzavela ngenimini okuthetha abathathu laba.
Ayibizwa amagama abangcwele.
Ikhona.
Ikhona.
Nimele umsakazo weStudio 7 ngisemathiya eMatsheteni nguAlbert Ncube.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula udubo olubhekana labesifazane ngesikhathi lesi ilizwe liku-lockdown, uhlelo lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kambe luyasebenza na? Sixoxa lo nkosazana Magodo Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eye Women of Zimbabwe Arise, iWOZA.
Udaba le-lockdown lolo singakhangela njengenhlanganiso yeWOZA, sikhangele kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi se-lockdown siye bemukele imbiko eminingi e-domestic violence. Omama kade bezama ukuthi baye emapholiseni, amapholisa bekufika abaphenduse ngabasizanga iningi labo. Okuphoqelele ukuthi khona inhlanganiso iqinise ingenele sibone ukuthi kwenzakalani. Bachayele lawo mama bachaya ngomkabo, amapholisa akabavikeli. Esingathi ngogoga izaluka sezigugile, zifuqe emalayinini ziyewelale. Amapholisa nje abhekile kalani kanakile ontanga laba abangabafana kakhulu abaye babashaya izikorona ukuthi bathenge leyo mpupu ayithengisa emkambeni omnyama. So mama, i-lockdown nje njengoba mama kayisiphathanga kahle, silokuhlukunyezwa ezindlini, sihlukunyezwa ngesihleli labo, siphinde sehlukuluzwa emashopu uma siyathenga, siphinde njalo sehlukuluzwa yikulayinela amanzi. Kodwa ngingakhuluma ngokuthi nge 9 days ngingela amanzi, ngiqamele ithanka yamanzi yemagwekwe ngikhangelane layo. Ezinye izindlu vele zagcina sezilamanzi lamamanzi zingalawo. Liyasihlukumeza kakhulukazi ngoba sisuka sisiyadinga amanzi eziboraneni. Lapho ekufika khona kungabi le-social distancing, kulokufuqana. Siphila ngomusa wenkosi ukuthi singabi positive ku-coronavirus. So njengabo mama sihlutshwa yonke into.
Wona ngamanzi wodwa aswelakalayo, solunjani udaba lwamagetsi njalo lokudla kuyatholakala yini?
Emagetsini sibili inkampani yezesa siyichayela ihlombe ngoba izamile ukubona ukuthi ngalesikhathi lockdown sibe lamagetsi atholakala. Sike sahlutshwa kakhulukazi ukuthi wona intambo zamagetsi, ama-cables zebetshontshwa. kodwa bebezama ukuthi bavisele uncedo wathi siliphila ngalo kuhlobo zethu ezikudiaspora kalisalithole ngoba labo bavalele lapha abakhona abanye balahlekelwe ngemisebenzi ukudla kade kubuya kuvela kuboTswana lakuSouth Africa kanye nemithi ayathi itholakala kayisatholakali lanxa usuthe wayithola imali yangkhona ukuya finyelela edolobheni esinganazi lamhla ka-16 April khona bakobulawayo kulabantu abachayayo kakhulu abanye badatshilelwa incwadi zabo ezokuthi bayayithatha lawo maphilisi bechaywa ngamapholisa la ngamasosha bachaya amapholisa achaya lawo bantu kwa-Hyper ko-Pick and Pay ku-Hepatitable bathi khona bona abakwazi ukubala izincwadi iningi lalawo bantu kwakungomama abachayayo so umama ngaso sonke isikhathi lokuhlukuluzeka izikolo zivaliwe abantwana endlini bakhala ngendlala bakhala ngalokhu ngalokhu utshona labo ubabhekile akulamanzi akulani izambuzi ke kwenzakalani
kuyini uhulumende angakwenza ukuthi abantu bengatshengiseli bekhonona ngokuswelakala kokudla lokunye
isisekelo sombuto imbuso welizwe singathi sisebenzisana u-section 86-87 okuthi khona amalungelo ethu alimithiwe amanye athethwe asikuthi asisele amalungelo ngoba siyakunanzelele kwamanye amazwe isikakhulukazi i-South Africa kule mizamo yokuthi abantu baphiwe ukudla thina lapha kuphonga ukuthiwa lockdown kwaba ngumuntu zibonele sesinanzelela khona ukuthi khona yebo kungaba le ngozi thize ukuthi ekutshengiseleni lokhu i-social distancing kayikho yona vele i-social distancing ngasilayo ngoba ngikhulume ngokuthi nxa amanzi engekho sisesibhoraneni mna ngihlala only lapha 700 meters from isibhorane kule layini engaba about 500 meters abantu bemile ngamabhakede bekule vigoroni uchaye ivigoroni kulayiniwe khona kube sekubuya amanzi e-city council ayibhawuza ibhawuza iyabuya e-terminus ibuye e-club ngalibele salvation nxa ifika vele khonapho iyabe iqede maybe 2 days or 3 days ingabuye ibhawuza ye-city council leyo abantu abafuna amanzi bachaye ivigoroni so ekutshengiseleni baba-exposed kuyafanana lekuthengeni impuphu yivigoroni kazibuze ukuthi kungani betshengisela bengabe tshengisela ngoba bethanda ukutshengisela hatshi batshengisela ngoba kukhona okubahluphayo abakusabayo ukuthi nxa bengasakwenzanga kuzafiwa kuthuli kwafela ezindlini
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Magodonga Mahlangu isiphathamandla senhlanganiso yewoza asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga Sithandekile. Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Efi Dlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eyeZimbabwe Consumer Rights Association. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Sanibonani balaleli bohlelo ka Studio 7.
Sizwa kuthiwa ithukela alisabonakali ezitolo lapha. Ungasitshela ukuthi unjani umumo?
Ithukela kayisatholakali kwanhlobo. Ungazubhode ezitolo ezincane lezinkulu kawuyitholi. Ibiyayitholakale ke emkambo omnyama kumbe ku black market kumbe emarket. Kodwa namhlanje ayisatholakali njengoba kwavalwa la kulezo ndawo. Ukuthi kwenze njani akucaci kahle. Isisithi ngaba khona ibe khona nje usuku olulodwa ngama hours nyana isiphelile sebeyivuthile abantu abaningi abayifuna bangayitholi. Nxa ingasatholakali ithukela kusho ukuthi kakusela breakfast, kusho ukuthi akusela lunch ngokuba bese ulantshwa ngayo itiye njengoba izishebo lempuphu kuhlupha kangaka. Manje ke nxa kungasekho konke lokho kusho khona ukuthi abantwana sebetshona bengadlanga, kuse bengadlanga, sekudliwa ntambama kuphela nxa kutholakale leso sishebo kwatholakala leyo mpuphu. Impilo yakhona isinzima kakhulu ngendlela eyisimangaliso idinga ukuthi ke inanzelelwe ilungiswe masinyane kungakonakali. Kodwa ayisiyo yodwa lempuphu kwayona kulamalanga kayitholakali sekutholakala yona le super refined kuphela ubunzima buyabuya bucina busiya phambili.
So nayisisindo sedola sizwa kuthiwa siyehlile kakhulu njalo siyehla ngesiqubu esimangalisayo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Isisindo sedola siyaphela iya isibalula nqa uqathanisa le randi kumbe imali yasemelika la kwamanye amazwe ibivelisiwa inyaka ledlulileyo iyawa kakhulu lonyaka ukuwakwayo futhi kuleli viki kuhambisana lokungeniswa kwemali ama 20 lama $10 ngokuba nqa usandisa imali kakhulu le eyohlobo lwamanotsa phezulu isisindo sayo siyehla kanti ke nqa uyitheli siba nenge ebantwini wenza lokho okuthiwa ikungeza imoney supply kwenza izinto zidule yona isiwa isiba phansi ngokwesisindo ngakho yikho esihlangana nakho iwa iyaphephuka lokho okunye okumangalisayo ukuthi emzinyangeni ezilandelayo nxa ngabe izaqhubeka isiwa ngalendlela kuyabe kusitsho ukuthi siyabe sesithenga sesingena khona le kuma 1000 into namhlanje engafiki eyi 100 iyawa kakhulu imali iyo into edinga ukuthi uhulumende ayiphakamisele izinyawo ayibone ukuthi uyayilungisa leyo kodwa kuyamehlula kuyacaca nje ukuthi kala solution kala cebo lokuthi aphe isisindo imali yeZimbabwe isisindo siphiwa yilokho okuthiwa iconfidence consumer confidence le business confidence kudingeka lezo zinto ukuze kube khona lokho kudingeka ipolitical confidence kumbe iconfidence kupolitical system kugovernance so uhulumende kumele akulungise konke khona lokho ukuze abantu bamethembe uhulumende bethembe amacebo akhe bethembe amapolicies zakhe nqa bengathembi esiyatshintshe namhlanje ami ngalindlela kusasa ami ngalindlela kutsho kuba lulu ukuthi abantu le mali evela kuhulumende abangamthembiyo bangayithembi nqa bengayithembi imali isisindo sayo siyawa kusebenza kanjalo vele
izikolo ke ubona ungani zizavulwa yini ngesimo leso esikhona ese coronavirus
izikolo kasikwazi ukuthi ziyavula nini uhulumende kacacanga kahle ukuthi kungavulwa nini ukhulume kuphela ngokuthi form 4 uform 6 lo grade 7 ibabaza qala ukuthi baye esikolo kodwa usuku lwakho nakalukabekwa ngokuba kusadinge ukuthi kumiswe zonke izinto zifakwe endleleni eziyabe zidingeka ukuze abantwana bakwazi ukufunda bevikelekile kuyadingeka i-social distancing khona esikolo kuyadingeka amasani sanitizers kuyadingeka indawo zokugezela ezihlanzekileyo konke lokho kwakukabi khona uhulumende umele abone ukuthi abantwana balama mask abaza kwazi ukuwatshintsha bagqoke kusase inye kanjalo ngendlela efaneleyo ngaphandle kwalokho akula lapho kungayiwa khona abanye abalandelayo ukuthi bazaya nini kasikwazi kodwa ke nxa kungalungiswanga kule ngozi enkulu ukuthi singavula izikolo sibone sekugcwele icoronavirus kuyonke indawo ngakho kumele ukuthi siyavula izikolo kulendlela yokuthi kuvikelwe abantwana lababalisi labazali ngoba umntwana ngayithola komunye umntwana ayisebazalini iyagcwala njalo emphakathini
hayi ungavalelisa abalale
hayi siyabonga kakhulu bantu bakithi sicela lihlale livikelekile egciwaneni lecoronavirus liyabulala gezani izandla kuso sonke isikhathi lisanitize lenze i-social distancing ye 1 meter ukuthiyelana izikhala libone ukuthi nxa lithimula lithimulele endololwaneni kumbe ethishwini lilahle lilandele konke likutshelwayo lihlale ngkhaya nxa kungadingakeli ukuthi liphume liye kwezinye indawo ngiyalicela kakhulu ukuba lihlale livikelekile ngokulandela yona lento ebekiweyo engiyikhulumileyo
lo ke bekungumnumzana ephidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eZimbabwe Consumer Rights Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba asidibaneni njalo kuvikezana ngakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lwalamhlanje kulabahlanu abatholakale belegcikwane lecoronavirus osekuvangele ukuthi inani lalabo abalegcikwane lecoronavirus elizweni liqanse liye kumachumi amahlanu lasithupha i-56 intatheli zindaba ezimbili ezibotshwe zikhuluma lamantombazana ayethunjiwe besemthethwandaba lamhlanje lapho ezithiwe zizamele ziphenduke ngolwesibili sokuqhamuka isihudo kobulawayo sicathangelwa ukuthi sibangelwa ngamanzi okunatha abikwa ehlangene lengcekeza silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande lingazilalela njalo indaba zethu ebulenjini ku-www.voandebele.com lilale